Zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi lishumi lanye kuNkwenkwezi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba ngu-national government kumbe engaba yi-local government, ama-council. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswe.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa AFV-SED siphawule ugwalo olumumethe izifiso zabakulomsebenzi abafuna zifakwe kumthetho okhangelane lalolu hlangothi eZimbabwe.
Sokuyiwa ku-second round, amazwe amaningi asekubona ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mbembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe.
Umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana e-United Nations World Tourism Organization. Kuwoza Friday silikhunisela izerumba ezivela kuqembu elitsha elephelandaba Superstar Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VSET, siphawule ugwalo olumumethe izifiso zabakulomsebenzi abafuna zifakwe kuziqondiso lakumithetho ekhangelane lohlangothi lwabo. Kuviga uMavis Gama.
Inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa bevela kumagumbi amane elizwe ukuzabonisana phezu kwalolu gwalo ngemva kokuba abe-VSET bebhode bedinga imibono kaZulu. Iziphathamandla ze-VSET zitshele umhlangano lo owenzelwe e-Jameson Hotel e-Harare ongenwe ngabaphila ngokuthengisa iningi kungabesifazane ukuba lolu gwalo luqondiswe kuziphathamandla zabomasipala lohulumende ukuze kulungisiswe iziqondiso lemithetho okuhambelana lesimo eselizweni. UNkosikazi Duduzile Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa esebenzela endaweni yakoJigobanyika eChitungwiza.
Siyawuthokozelela kakhulu. Sina siyafisa ukuthi ngabe luma bayasingezelela imali njengoba kungelokunye singakwenza ukuthi besingezelele besinike lathi imali yokuthi siyenze sithuthukise imisebenzi yethu ibingani yakhulu.
Enye ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Mazimba Kuchera uyalincoma inyathelo elithethwe ngabe-VSET.
Ngibona njengani kuyinto elungileyo kakhulu ukuthi sebeqale ukuthi bakhulume lohulumende. Njengokwazi kwethu uhulumende nguye olungisa imithetho, engaba ngu-national government kumbe engaba yi-local government, ama-council. Kuyinto enhle ukuthi babuthene ukuthi batsho ukuthi bafunani nxa kuyukuthi imithetho isilungiswe.
Ukuphuza kwahulumende uguqula imithetho leziqondiso ezilawula umsebenzi kulolu hlangothi ethi ngokunye okwengezelela izikhubeko.
Uhulumende ebekwazi ukuthi uzaba le economy ephansi kangaka. Bona njengani uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuthi azwisise ukuthi manage njani i-informal economy. Yikho bethatha isikhathi esiningi ukuthi babuye le mithetho. Kodwa siyakwazi njalo ukubona abanye bangkhona abakuhulumende yibo abalamankampani, so baye befuna ukuthi bavikele amankampani abo from abantu abathengisa phandle.
Ngemva kokubonisana leziphathamandla ezigoqela ezivele emahofisini kamasipala, umgcini sihlalo wekomidi yedale lephalamende ebona ngezabaphila ngokuthengisa kube lenkuthazo yokuba kumele kuqoqwe umhlangano wokubuthanisa inhlangothi zonke zempilo ezikulomsebenzi wokubonisana ngokwenziwa kuyiwa phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevi Zama.
Asibathatha impentsheni eZimbabwe bakhala ngokuthi sebelenyanga ezithile bengatholi imali zabo kumele bazithole ngenyanga ngenxa yokusilela kwemali emabhanga. Kuvika unompumelelo Moyo.
Namhlanje izakhamuzi zeChabalala lesizinda esezathatha impentsheni lezihola impentsheni yabayeni bazo ziveze ukudana okukhulu eChabalala Post Office ngemva kokuswela imali ngesikhathi sebenezinyanga bengayitholi belala belinde ukungena eposo. Iningi lezakhamizi lezi ezathatha impentsheni zithi ziyehluleka ukuthola imali yazo yenyanga okuyiyo abakhangelele ukubhadalela indleko yekhansili, ukuthenga ukudla, amandla kagesi lamaphilisi. Unkosikazi Sibonokuhle Mpofu ohlala esizinda ngomunye wabamele bathole impentsheni yomkakhe owayesebenza kololiwe, kodwa ngenxa yalolu dubo akayitholi.
Athene ndaba leyo kuhlupheka siyahlupheka sinje sikhulile sizalukazana nathi amaphilisi asila kuhla manje konoko kuyichange lokho esakutshelwa ngamadoda ethu kasikutholi.
Umnumzana Thomas Nyathi osuka kosivalo enkayi uthi uselenyanga ezine engaholi.
Angikwazi ukuthi emzini wami kunjani, inkomo ziqeda amabele abantu khona ke. Ngisebenzele imizi ngiyasebenza iminyaka engu-36 ngihola $37. Iproblem yokuthi i-37 leyo kangiyitholi. Sengihluleka ukuya ekhaya ngisuka ngibolekile imali zabantu ngale ngisiza lapho ukuthi ngithole imali yokubuyela ekhaya ngisabuyile. Khona la ngikwazi abantu bami ukuthi baphila njani ngilapha.
Umnumzana Nomeni Chuma uthi wathatha impentsheni ngo-1996 khathesi usehlala ekhaya eGogwe ethi balala belindile ukuba ibhanga livule ukuze athole imali.
Yikho kathesi ngisuke eGogwe khona ngale. Anilamali yokudla, imali yokubuyela. Lapha sokuyithumanza angilala mali. Ukuthi sengifika lapha sokuthiwa lapha sihlale elayinini sisukele ebusuku ngama-2 kuze kuse. Sesibe besitshela ngamalevi ukuthi imali kayikho sokubuya e-200. Sake sabuya lapha ngemandla bathi uyani ngolesibili. Sabuya ngolesibili kwabuya imali engange-600. I-600 yaphiwa abantu abalutshwana. Kwathiwa sibuye namhlanje ngolwesihlanu sokubuya e-200. So imali yokudla, imali kubuyela ekhaya njalo.
Unkosikazi Agnes Nkomo ohlala eChabalala uthi yena uhola ichumi elilesificamunwe munye lamadola kodwa kayitholi eposo imali yakhe.
Hayi, thina sikhole $19 right from 87 kwabuya amaphepha sawalahla. Asange sebenze lutho. Namhlanje sesikhola yena $19 le kodwa ithengani.
IZimbabwe ibhekane nokusilela kwemali okudlulise amalawulo emabhanga ebantwini abaziqineleyo. Luba lukhulu nxa sokukhanyelwa abalupheleyo labagulayo. Abantu bayasebenza kodwa abayitholi imali emabhanga, batshona befolile bethi mhlawumbe bazayithola. Ukuthi abakumpentsheni bona babhekane lalolu hlupho soluphethwe kanengi ngoba baphinde bahlale izinyanga bengayiphiwa imali yabo bethi njalo incane kumele ikhuphuke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Umphathi ntambo obona ngezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembe unqotshiwe namhla kukhetho lokudinga unobhala jikelele wenhlanganiso yezokwethekelelana emhlabeni jikelele i-United Nations World Tourism Organization. Umzembe ubencintisa emele izwekazi le-Afrika kukhetho oluqhutshelwe eMadrid kwele-Spain. Ubekhokhela kuhlandla lakuqala lalo lukhetho ngemva kokuthola amavota lichumi lanye elandelwa isizalwane sakwele Georgia umnumzana Zurabu Polilaka Ishvili. Kodwa kusuke kwenziwa ihlandla lesibili iranofu ngoba engekho obethole inani lamavoti elidingakalayo. kulapho ke umzembe yasuke wanqotsha khona ngove mlandela upoli la Kashvili loloketo obelukhangelelwe kakhulu ngohulumende weZimbabwe belukhangelelwe kakhulu ngohulumende weZimbabwe yena uncedise kakhulu umzembe emkhankasweni wakhe sixhume omeli wepinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda yena othi kusobala ukuthi umzembe unqotshwe ngendaba zesimo sezombusazwe eZimbabwe esingamanga kuhle.
Umuntu wonke okade ekhangele uWalter Mbembe ubebona iZimbabwe njalo lokuziphatha kwalo njengelizwe bebekhangelisisa behlolisise izinto eziningi ezenzakalayo ngaphakathina kwelizwe okutsho ukuthi ke kuthe sokusiwa sokuyiwa ku-second round amazwe amaningi asekubona ke sobala ukuthi ukuthi bevotele uWalter Mbembe kuyabe sokusitsho ukuthi khona bayavumelana lo mbuso okhona ngaphakathina kwelizwe leZimbabwe. Ngakho ke kutsho ukuthi amazwe amaningi acine esebona ukuthi kungangcono bevotele lo onguye okade encintisana lomnumzana uMzembe.
Alubana enqobile uMzembe ubona ubukhokheli bakhe bebungaphathisa na ekuhugeni izethekeli zize eZimbabwe ngobunengi?
Into engingayitsho nje ukuthi ubukhokheli bakhe asikwazi ukuthi kambe kade kungaguqula yini i-tourism yonke ukuvakatshelwa izethekeli kuzwekazi lonke le-Afrika. Kodwa lapha eZimbabwe kufuze sinanzelele ukuthi okwenza ukuthi izethekeli zingabuyi kayisikho ukuthi khona onguye oyisiphathamandla se-United Nations World Tourism Organization ngubani. Okuyikho okwenza izethekeli zingabuyi kuleli lizwe kuyizinto ezimaqondana ngendlela umkhonomi wethu ophethwe ngayo, indlela izinto zombangazwe esiziphethe ngayo. So ke ngabe noma kuthiwa ngabe kuthiwa uMzembe ungenile waya lapha ungasoze eguqule indlela uhulumende aziphatha ngayo, ube ngasoze eguqule indlela uhulumende weZimbabwe amaneda ngayo umkhonomi, ube ngasoze eguqule indlela iZANU-PF ephatha ngayo abaphikisana nayo kwezombangazwe. So izinto zona lezo zihlangene nje zodwa, indlela amapholisa aphatha ngayo izethekeli emgwaqweni, ube ngasoze ekuguqula uMzembe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBhinga North edalela eParliamente sixoxelaye eseBhinga. Ku-Livestock lamhlanje sixoxa ngodaba lobuzwe obumbaxambili i-dual citizenship obungafunwa ngezinye iziphathamandla zeZANU-PF ezigoqela uRegistrar General umnumzana Tobaiwa Mudede. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Sokuqhamuke umkhuhlane we-Ebola kule Democratic Republic of Congo. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi lo mkhuhlane ukhanya uhlasele enyakatho kwelizwe lapho kulabantu abayithuba mnemunye asebetholakale belawo njalo wabulala abathathu. Ukubotshwa kwababalisi ababili abadabuka eMelika yiziphathamandla zakwele North Korea sokulethe ukuthandabuza ngokuphathisa kuhlelo lwemfundo ngabesikristu elizweni lelo, ngoba sokufaka impilo zabaningi balelo lizwe labamanye amazwe elizweni elilohulumende ongelazwelo njalo elilocindezelo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika Ise kamla mayeze singobe kwa mngintiswano ukuba intombazana enhle okwedlula ezinye. Siba ngo Miss Africa Washington State ngomnyaka odluleyo. Sesungule uhlelo esebenzelana lenhlanganiso ye Tariro House of Hope yase Zimbabwe lo kuqoqa uncedo lokuphathisa amantombazana. Lolu hlelo olungaphansi kwesihloko esithi Undergarment and Toiletry Beneficiaries Drive lukhangelelwe ukusiza abasakhulayo besifazana ngokuba ngokubabhatalela indleko yemfundo lokunye. Ukuze sizwe okunenga lolu daba, uMike Wobe weStudio 7 uxoxelo Mampofu.
Lokho ngakuqalisa about 2 days ago ngisebenza le organization eNkaya eTariro House of Hope. Hi organization egcina abantwana abangela bazali, abantwana abadubekayo, abantwana abakhonisa ukuze gcina bona ngwabo. So ku organization le kulama traba amantombazane abathi sebekhula sebefika esikhathini and so babe sebengasela okugqwa ngaphansi onjengama pants lama panties and you know any other necessities that you would need njengomntwana oyinkazana
njengontanga onqobe kumncintiswano wokuba nguMiss Africa omele isigodlo seWashington DC kuyinokwenza ukuthi uthathe isikhundla sokuphatha uhlelo lolo
kwenxa yokuthi lami nje ngiyinkazana lami ngiyakhula ngomuntu wesifazane. Ngiyakwazi ukuthi kwenjani ukufika esikhathini uswele okokugqoka. Ngalo and kwahlangana futhi lokuthi iTiger House of Hope labafika kini bathi yabona yi-problem esilayo le ku-organization yethu esingafuna ukuthi la ukwanto esincedise ngayo. Vela ngavela ngacabanga kabili ngakho.
Kulabantwana abaningi na ababhekani ngale nkinga njalo likhangelela ukuthi lizabe lisiza abaningi na?
Ezabhota abaningi kakhulu. Nxa sikhanyele sibona abantu behamba asingeke sibekwazi ukuthi bakhayelane lo dubo olunjani. Ngikhanyele lokuthi ngiqalise ukuthi sincedisane eTiger House of Hope kodwa angikhayelelanga ukuthi ngiqine khonapho. Ngikhanyele lokuthi ngikwanise ukuthi ngihambe kwamanye lama organizations. Not only organizations but even izimuli ezincane ngikwanise ukuthi ngihlangane lalapha nahlanganise lapha nahlanganise lapha kungabi yinto nje eyenzakala endaweni eyi-one.
Thina njengabontanga abaphila pheshe singasiza ukusihlelo lolu kanjani?
Umbuzo omuhle-ke lo kade ngumele sonke. Kuflyer ekhona kuFacebook kupage yami Andile Mpofu kule all the information, i-email yami, lapha kwanza ukuthi ngithinte khona, sibonzana ukuthi okulula kuwe yikuphi. Ungakwanisa ukuthenga kungamapants, ungakwanisa ukuthenga kungamapanties, okuthi nje begqoke, ukuthumeze kimi. Kodwa ukuthi lami iy'nkonzo ukuthi kanye sihlangane lawe halfway kungakusindi kangako. Ungakwanisa ukuthi ungithumezele i-email kuandilemphofu official@gmail.com. Kumbe ungakwanisa ukuthi ungithinte over the phone with 253-561-1324. Ungathinta lo sisi futhi la engisebenza layo obizwe nethongo uZainab Koroma with 206-779-6956.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu isizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika njalo nguye onqobe kumncintiswano weMiss Africa Washington State nyakenye.
Umnumzala Mike Pence, umsekeli kamongameli weMelika, usanda kuthakazelela uzibuse kwelizwe le-Israel. I-Israel sile minyaka phose engamajumi ayisikhombisa 69 izibusa. UPence uthe ilizwe le-Israel lathola uzibuse ngelanga lesihlanu ngenyanga ebizwa ngokuthi yi-Iya kugwalo lwezinyanga lwe-Hebrew. Uthe ilizwe le-Israel selokhu lathola uzibuse lisebenza gadalala ukutshengisela abantu emhlabeni wonke jikelele ukuthi izizalo nezalo ziyalithuthukisa okumangalisayo. Uthe sebeguqule inkangala bafaka izivande ezilezithelo ezinceda uzulu njalo livezela abantu amathuba amaningi okuzithuthukisa. Ngaphandle kwalokho ilizwe leli liyenelisa ukuzivikela kuzithazalo. UPence uthe ilizwe leMelika lizimisele ukusebenzelana lele Israel njengoba konke elikwenzayo kuphakta okufana lokwenziwa yiMelika. Uthe nxa ilizwe leIsrael silwa, ilizwe leMelika lalo liphakathi kwalokho. Kunjalo ke kwezamasiko lokunye okufanayo. Uthe uhulumende kaMnumzana Donald Trump uzahlala esekela konke okwenziwa lilizwe leIsrael. UPence uphinde wathi uhulumende kaTrump uzimisele ukuba ngumlamlankunzi phakathi kwelizwe lePalestina leIsrael. Ugcizelele esithi kuqhubekela phambili ukuthi kumiswe impi yeIsrael lePalestina. Uthe loba kunjalo uhulumende kaTrump angeke ayekethise ukuvikela ilizwe leIsrael. UPence uphinde wathi ilizwe leMelika lizimisele ukwehlula amalecatsha enhlanganiso ye-ISIS lokuvimba ilizwe le-Iran ukuthi lenze umathanda emkhonweni we-Middle East. UPence ukubeke sobala ukuthi kuhle kakhulu ukuthi uNkulunkulu wabomba isizwe sama-Israyeli.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League yaqhubeka ngempela viki kulomdlalo ogobhozisa amathe phakathi kweqembu leHighlanders iChilamoya phela leDynamo singesonto eBarber Fields. Kuviga uJoseph Njanji.
Imidlalo iyaqala kusasa ngomgqibelo lapho kulemidlalo emibili ezaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngoBulawayo. Njalo wakuqala uza kuba phakathi kweqembu leHawmine neqembu leFC Platinum ona ozadlalwa ngehola lakuqala emini. Kuthi owesibili uza kuba phakathi kweqembu leBulawayo City leqembu leBlack Rhinos ngehola lesithathu emini. Yomibili limidlalo izasakazwa kumabonakude weSuperSport. Kweminye imidlalo ekhona kusasa iqembu leZPC Kariba lizadlala leLecholocho enkundleni eNyamunga. Kuthi iqembu leYada lizadibana neqembu leChickenini enkundleni eNational Sports Stadium. Ngesonto zonke indlela ziyabe ziqonda enkundleni eBarber Fields lapho kulomdlalo oza kuba phakathi kwamaqembu amakhulu elizweni eleHighlanders leDynamos. Khuluma lentatheli zindaba zemidlalo mayelana nalo mdlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uErol Akbay uthe kumele iqembu lakhe linqobe ngensonto.
Dynamo is very important game for us also because we have to win to make sure that
umdlalo wethu leqembu leDynamo uqakathekile kakhulu ngoba kumele sinqobe ukuze siyale silokhu siphezu kwengalane yemklomelo. Lalo iqembu leDynamo lizabopha ziqine njengoba lidlala lathi, yikho ngibona ukuthi lo mdlalo uzaba mnandi. Njalo isingiphuzele isonto ukufika.
Kusenjalo isiphathamandla seqembu leHighlanders uNhlanhla Dube ukhuthaze abalandeli beqembu ukuba behlukane lobudlwangudlwangu ngesonto.
We are concerned with the image of the club and we are interested in making sure
isimo seqembu. Njalo sizimisele ukuxoxisana labalandeli bethu. Sibakhuthaza ukuba bangaphuzeli lutho enkundleni, bengalokuthi balugqobe enkundleni futhi njalo beziphathe kuhle loba bethabile kumbe becunukile.
Kweminye imidlalo yesigaba se-PSL ezadlalwa ngesonto, iqembu leWangi lizemukele leTriangle ngaseColliery, eleShapane Mind izadlala leChapungu ngaseMaclass, iqembu leHarare City lizanqikelana leLengeze Platinum Stars ngaseMorris Depot. Kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leBantu Rovers odluliselwe phambili ngoba iqembu leCapes United liseGibhithe lapho elidlala khona leqembu leZamalek kumncintiswano weCAF Champions League. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ku Woza Friday lamhla sihamba leqembu leRumba elitsha elephelandaba Super Sounds. Abasunguli baleli qembu umsunduzwa lo Makhwapheni basungulele leli qembu ngedlalade elithiwa uMangwenya. Kubika uBenedict Nhlapo.
Laba ngumsunduzwa ozelwe engubani Ndlovu noMakhwapheni ozelwe enguDecent Sibanda bese thula idlabade labo elitsha elithi uMangwenya. Iqembu lalezi nsizwa ezidabuka ephelandaba eCholocho libunjwe nyakenye kodwa umsunduzwa uthi selivutha be.
Album yethu lena entsha sikhiphileyo ayi ngendlela ehamba ngakhona sibona uhamba kahle. Besicela futhi labalandeli bethu befake kakhulu izandla. Igama lesihloko lithi uMangwenya, lana sikhuluma ngomfazi noma ngubani onomfazi wakho ohambayo engakwazi ukumtshayela yona, asike ukuthi or mhlawumbe kukhona uMangwenya esicula ngayo ohambayo.
Zona ke kukhanya ziphiwe lezi nsizwa ekugumaqumbeni izigili lemlonyeni. Umakwapheni yena okunguye okhalelayo ukuthi umsunduzwa abe sengungwini, uthi bayazincoma ngomsebenzi abawenze kulendlalate.
Na igama lami nginguDisenti Sibanda, ngitumele ukuthi Makhwapheni ebhendini ngime engilidayo kuphelandaba Super Sound laphana, ngime ngifaka amavoyisi-ke. Hhayi, uma ngizimamele kahle ngizwa hhayi ukuthi le nto engayenzayo ngayenza ngenhliziyo yami yonke, akukho lapho engizisola khona. Ngiyajabula nje nama ngizizwa nje ivoyisi yami uma iphuma kanje emsakazweni kanje.
Ngiyakuqala-ke i-albhamu yaleli qembu elibunjwe nyakenye. Bobabili labaculi bake bacula phambilini beyiQuality Super Sounds, kade bathi zonke zoyisikhombisa ezikule dlalade zikhuluma ngezigigaba zempilo. Umsunduzwa uthi bazimisele ukusakaza umculo wabo lo umhlaba wonke.
Sifuna ukuthi imculo wethu uzwakale yonke indawo, even nabantu abakithi abaseZimbabwe, abasema-UK nakuBotswana kuphikuphi, kodwa bebenazo ingoma zethu bazidlale khona le zibakhumbuze ekhaya. Ya, even ma kungabe kuthiwa lelizwe lakithi ngabe mhlawumbe ileli lizwe elifana namanye amazwe, zingene la kuzitudio zena lezi ezinkulu.
Nakwelinye icelo uMakhwapheni uthi wonke olalela ingoma zabo utsha endlebeni kufudumale enyaweni.
Sakhetha ukuthi siyenze kube nama-meseji azwakalayo, cace yonke into ibe segcekeni nje, ukuthi umuntu engathwali nzima ezame ukumamelisisa kahle ukuthi kathi laphana kuthiwani, nespidi sathi ukusibeka phansi sisehlise, singafani namanye amabhendi, kodwa ziyajayiveka ingoma zethu. So besicela ukuthi nabo bafake izandla kakhulu ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili nathi siyenze khonokho kuhle sikwenza manje.
Lezi nsizwa esihlala ethembisa kwamanje zithi loba kungabonakala sengathi kusasekude ukuthi bebe ngosaziwayo kweze rumba ukubekezela kuzala inkosi. Nelethulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingubenedict Mhlapo.
Elandaba Super Sounds behlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikatshana sihlobo zami, luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Vafuphatile matukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.